Namhlanje ikomishini ihlangane ngesikhathi semini lapho ebisizwa ubufakazi obuvela kulo owayengumphathintambo obona ngezaphakathi lelizwe ngesikhathi senzakala udlakela mhlaka 1 August udokotela Obert Mpofu ongunobhala jikelele njalo bona ngokuhanjiswa komsebenzi kuzalo PF kwasesiza elinijaha elalitshayela amakhombi ngaleso sikhathi nalo lithi lazibonela ukusenzakala kanye lo dade uLinda Masarira yena-ke uyikhulumeli se-MDCT leyo ekukhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khumbi. Yizo izikhulumeli ebesilazo namhlanje kuyikugqiba lesi sigaba sokuzwa izikhulumeli ezithiyeneyo ukuze ikomishini ingene kwisigaba sokuloba ugwalo oluyilo oluzawethulwa phambi kukamongameli emasonini Mnangagwa nxa sebeqedile.
Sizwa kuthiwa uMnumzana Mpofu uveze ukubana wakhuluma lo Mnumzana Chamisa ecingweni.
Ukukhulumile njalo uthiye lengxoxo yonaleyo ayifaka phansi kumakhalekhukhwini wakhe ikomishini izawuthi ilalele leyo ngxoxo, kodwa ukukhulumile khonokho ngobunye bomfakazi obuzabe kukhangelwa yikomishini bonke obathiwa ngabantu abathiyeneyo, kungabe kungamaphepha, kungabe kungamavidiyo, kungabe njalo kuzingwalo.
Njalo sizwa kuthiwa unkosazana Masarira yena uveze ukubana uyazi ukuthi bakhona abasakhulayo be-MDC abafundiswa into zokulwisana
ubufakazi obuningi obugoqela bona lobo obuqambileyo ngibufakazi bonke lobo obuzakhangela i-commission. Uyazi abantu bebesiza lapha benika ubufakazi obutshiyeneyo, yikho-ke i-commission izakufaka esikalini ibone ukuthi ubufakazi obutshiyeneyo lobo kulesi sindo esinganani ukuthi kungene egwalweni ezalubhala.
Sizwa kuthiwa lowo ndoda kade kuthiwa uthunjiwe laye ubuyile khona ngapho namhlanje sekusiyavalwa kenelisanga ukupha ubufakazi kodwa ufikile, kuliqiniso yini?
Lasibazi ngubani lo
othiwa ngupiki lo?
Ngasanga ngisho ngaye kuthe kuqedwa bona labo kwahle kwathiwa sekuphelile ukuthi ufikile asasizwe ngakho ngaphandle kokuthi naye ifikile kwenye indawo, kodwa lapha obekuhlanganelwa khona kulama commissioners ngizange ngabona kahle, ngizange ngakhiswa.